Njengebandla lemthi sithi sisemkhankasweni wokuthi sigaye amavoti ngokuhamba ebantwini siwakhuthaza ukuthi baphume bayevota, ikakhulu laba abazaqala ukuvota ngo-2023. Kodwa bakhona njalo abaningi abantu asebeyiqwela ukhetho yamahlandla adluleyo bengavotanga, bengelazo nje izizathu ezibambekayo esihlangana labo esiwakhuthazayo ukuthi bayevota. Kodwa hayi, okwakhathesi njengebandla yumsebenzi esiphezu kwawo. Sibonile ngempela viki uVice President Makhuphe ephuma esenza okufanayo koBulawayo, kanti njalo elinye iqula ebeligoqela mina okhulumayo belikwenye indawo njalo koBulawayo sisenza okufanayo. Lokho sikwenza sihlanganisa lokuqinisa ama-structures e-party ngoba yiyo azasigayela ukhetho. Sesiside isikhathi sisukela ku-Congress ka-2014 besokulezikhexe eziningi. Ngakho nxa sihamba sisenza lokho, siyazama njalo ukubana siqinisa ibandla ukuze lizilungiselele ukhetho.
Kulo daba lwegciwane le-coronavirus, udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni?
Udaba lwegciwane le-coronavirus lusithwalele amagabha avuzayo ngoba besesikhangelele ukuthi mhlawumbe sesizaphuma esimeni kumbe esigabeni esizima singene lapho okuzavuleka khona yonke imininingwana emayelana lezepolitiki. Kodwa hayi, siyabona ukuthi sokumele sibuyele emuva njalo ngoba i-third wave isibuya njalo, ibuya ngolaka esesikubona kwamanye amazwe apheshe afana labo India. Njengelizwe ke elingamanga kuhle kwezempilakahle, elingela zibhedlela ezime kahle, elingelazo nje indlela eziphezulu njengakolezo zamazwe athuthukileyo, lathi sizalandela khonokho okutshiwo nguhulumende ukuze abantu basile, ukuze singathi nxa silanda abantu sisiyagaya ukhetho le-vote sibe sokusiba isikhathi sokuthelelana lo mkhuhlane wegciwane le coronavirus. Kuyinto enzima kakhulu ngoba into singayijayelanga, kodwa hatshi, siqakathekisa ukuphepha kwabantu kwedlula ipolitiki.
Kwezinye izigaba ikakhulu ezemandebeleni, amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota.
Yebo, kambe kuliqiniso ukuthi abantu bemandebeleni abakasukumi ngokwejayelekileyo. Okunye besathi kumbe ikhonoku okokuthi kule coronavirus, kodwa nxa siqathanisa la kwezinye izigaba, hatshi, basalele kakhulu abantu bakithi. Siyabakhuthaza ukuthi basukume ke baphume ngoba lokho yikho kuzakwenza ukuthi sibe lama constituencies amaningi, yikho kuzakwenza ukuthi ama constituencies wethu angephulwa, njalo yikho okuzakwenza ukuthi sizwakale njengabantu nxa sikhala ngamalungelo ethu, nxa sikhala ngezidingo zethu.
Lilethemba na ukuthi abantu bazavota ngobuningi bevotela ibandla lenu, njalo kuyini kahle kahle obona ungani kungenza ukuthi abantu balivotele ngobuningi?
Ibandla le-MTCT lisamile ekuthini ligcwalisise izidingo zabantwana beZimbabwe ezifana lokuthuthukiswa kwe-economy, ukuze kutholakale imisebenzi, ukuze kutholakale ukuphepha kwabantu endlaleni, ukuphepha kwabantu kwaniseni ukuthi bafundise abantwana esikolo, bakwanise njalo ukuthi bazivikele kwezempilakahle, bakwanise nje ukuthi benze zonke izinto eziphathelane lezimpilo zabo ngezinga eliphezulu. Sisame lapho izithembiso esesimelazo isikhathi eside, njalo silawo amaqhinga esiwakhangeleleyo njengebandla okuthi nxa singaba nguhulumende sizaletha ke abatshali imali ukuze bavuselele ama-industries. Intuthu zithunqe koBulawayo njengakudala, iphansi phezulu liyaniya isenzakala isiphithiphithi somkhonomi kubuyele nje njengoba endlela okwakuyiyo yona, ngoba kuyabe sokuvalwe ikakhulu impompi eze corruption.